lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga ukwamukelwa bhodi ngiyabingelela.
Ungasitshela ukuthi udubo lolu olwenhlabathi lubhahe okunganani njalo ngeyiphi indawo ekhanya ihlaselwe kakhulu?
Kobulawayo ikakhulu endaweni lezi ezingani zisemaphandleni esithi iPerry eBen Bulawayo ikakhulu endaweni yaseMethodist Village Ward 17 uhambe eNyumazwi uhambe St Peter's ukugagejwa kwenhlabathi kungekho emthethweni esithi sand poaching sokubhadlile kakhulu okwenzakalayo abantu laba bama trucks ukuthi badinga ichebechebe njengoba sikwazi kulamfula eduze kwaKobulawayo so bananzele ukuthi kule chebechebe engaphansi komhlabathi lo esiwujayeleyo esigcoba phezu kwawo bayaqhatha abafana babuyayo abafana laba kwezinye izikhathi babuya ebusuku ngama 12 ngama 1 ngama 2 befake amalayitha njengalawa okugejwa ngawo ezimayini bafike bagebhe amagodi bangagebha amagodi batshone baye phansi kwezinye indawo 2 kwezinye indawo 3 kwezinye indawo 4 meters begebhe igodi besiya phansi bazibeyibamba ichebechebe yangaphansi bengayibamba ichebechebe leyo besebegebha umgero ke phansi sebegubha ke ikani ngabantu abagubha igolide abadinga igolide bona behlwatshani ichebechebe leyo basebeyenza amadunduli inqumbi 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 then ilaba abamatraki besebebuya sebethenga kibo laba bantu sebebhidlize umhlabathi ngoba sokuvuleke imifula lapha kade imifula ingekho khona amasimu abantu asegejiwe sokuyimifula kukanti leminyi imizi sigejiwe kulomunye umuzi kakhulu osugejiwe kwaze kwawobokela izindlu ngenxa yesenzo sona lesi sike sathi sixoxisana lezakhamizi eziaffected bathi bona ungathi uyazama ukukhuluma labo uthi uyabakhuza ukubonise bayakuthembisa ukushaya bayakuthembisa ukubulala ngoba ngabantu abasebenza ngendlela engani ilobugebenga bahamba bengama groups sike sathi sibuza satshela ukuthi bafika sibili group uya lila bantu abafika maybe 20 30 abagebhayo khona phebusuku so isokula magodi indawo yonke yona liyana engiba la ePerry eBen Bulawayo
police wona athini selike la khulumisana la wona
sesike saxoxisana lobo umthetho labo bathi into abazama ukuthi bayiqede bayenza ama patrols but okwenzakalayo ukuthi umganga mnengi so nqabe ngapatrola kulindawo kwesikhathi labo bayama bathi bengama basuke lapho babe bemile lapha kanti sebe discover indawo futhi asebe busy futhi bekorokoza kiyo ubusuku bonke so bangabantu nje abangeze ba regulateka even ama rangers la isithi council sike yathi ukuthi yazama ama rangers ukuthi abathi abalandelele kodwa bayabaleka then bayevumbuluka kwezinye indawo leyi problem yelizwe okokuqala it's a sign of unemployment unemployment isinkulu kakhulu abantu abangasebenziyo baningi kakhulu okwenza ukuthi abantu ngendlala lokuhawula bacine belahlekelwa yibuntu esikukhuthazayo ukuthi uhulumende ngaphange phela lungise umkhono welizwe abantu bathole imisebenzi
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu. Ngivalelisa abalaleli engingakukhuthaza abalaleli indawo zonke nje zelizwe ukuthi kasivikeleni ezemvelo zethu singaphatheki emisebenzini lezenzweni ezizachabalalisa ezemvelo njalo futhi kasivikeleni siguguzele amalungelo ethu lawa abanye bethu esihlala labo singaphatheki ekuphambaniseni amalungelo abanye ngoba ilungelo lo munye lililungelo lakho lelungelo lakho lililungelo lomunye njalo amalungelo ethu sonke alungelo sasizwe ngiyabonga inkosi lenzele kahle
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilale